Endabeni zethu lamhlanje akwaziwa ukuthi ugula okungakanani umnumzana Morgan Tsvangirai olesifo semvukuzane osesibhedlela kule South Africa ngesikhathi kulokuxokozela kubandla lakhe kubangwa umanyano we-MDC Alliance. Abantu abacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF baloba engwalweni zabo inombolo zamaphetshana ama-voter registration slips aphethwe yizakhamizi enkayi ezibhalisele ukuvota. Amapolisa kwele Botswana athi kulabantu abangela amaphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe abaphila ngokubhadala izivalamlomo ukwenzela ukuthi bangabiselwa emazweni abo. Ikholeji leNational University of Science and Technology lidinga abantwana abasanda ukuqeda izifundo zesigaba esiphesulu sika Form 6 ezabalweni zeMathebeleland. Sizahlolisisa osekwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa selokhe wangena esikhundleni lesi okugoqela ukubiselwa kwemali elizweni. Usedinga umsebenzi uCosmas Zulu owayengumsekeli womqeqeshi weqembu leHighlanders. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngokubhalisela ukuvota kwabasakhulayo. Kwenziwa yini ukuthi abanye ngabafuni ukubhalisa kugwalo lokuvota? Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001202465-0318. Inombolo njalo 001202465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa ekhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.